Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Na alivuga njani zulugandaba hula mwela msakazweni we studio 7 ngolwesi ine mshla ziku 21 ntuligazi 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje amapolisa anqitshe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla.
Into eqakathekileyo ukuthi sibone thina ukuthi yona izvek yenza umsebenzi wayo yini ngendlela abamele besebenze ngayo.
Kubikwa kulabantu abahlanu kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshiwe na kuluhlu lwengwalo yabavoti osekusethuse abanye.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethiwa ngamantombazana asisahlali labo. Uthola ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya.
Inani labantwana abadlengulwayo likhuphukile kunyanga eziyisithupha ezisanda kwedlula. Kambe kungakwenzakalani? Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden uthi uza kwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa anqitshe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Peter Mudasa utshele uJonga Kandemiri weStudio 7 ukuthi bebengakatholi isizathu sokwalelwa ngoba amagqwetha abo abengakabatsheli. Kodwa uMdasa uthi bazaqhubekela phambili lohlelo lwabo lokutshengisela ngoba kulilungelo labo. Izisebenzi zikahulumeni mendelazo ezigoqa ukutshengisela zithi bezingakatholi imvumo emapholiseni kodwa ziza kuma kuze kuphele ilanga lanamuhla zingakathathi amanyathelo. UMdasa uthi bazaqhubekela phambili bebhikitsha besola ukwephulwa kwelungelo labo ngoba amapholisa awala lungelo lokubavimba. Ngesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Isu padano ratorwa nemapurisa hatina chimwe chatinoita kunze kwekuti ticha ramba techiendera mberi neku ratidzira kwedu techiendera mberi nokuita kuti kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo dzisambunyikidzwe nemapurisa. Kuverenga kwatinoita bumbiro remutemo kunotionesa pachena kuti mapurisa haana simba rokutora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo uye zvavana simba rokumbunyikidza vagari vemuZimbabwe sezvavanoita.
Umnumzana Peter Mdasa ngumgcinisihlalo womanyano weCrisis in Zimbabwe Coalition ubekhuluma ecingweni loJonga Kandemiri weStudio 7 eseHarare. Kubikwa kulabantu abahlanu nje kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle na kugwalo labavoti kobulawayo osekwethuse abanye. Commission yezokhetho ivule ingwalo zayo kuviki yonale ukuthi uZulu abheke amagama kwenzela ukuthi mhla wokhetho engalelwa ukuvota nxa imininingwane yakhe ingahambelani lencwadi zakhe zokuzalwa. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter unkosazana Thokozani Kube uthe uhambe ukuyahlola igama lakhe izolo watshelwa ukuthi balutshwana kakhulu abenza lokho. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change bobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into ekhona ukuthi asimelanga sisole uZulu, asimelanga vele sisole abantu ukuthi abantu kabahambanga ukuya khangela amabizo abo izek. Into eqakathekileyo ukuthi sibone thina ukuthi yona izek yenza umsebenzi wayo yini ngendlela abamele besebenze ngayo. Savela sakhuluma kudala sathi thina izek kumele ibe lama BVR kiosk, biometric voter registration kiosk, ezindaweni zethu lapho esihlala khona emakhaya. Bahamba mhlambe befaka ama tent ukwenzela ukuthi abantu benelise ukukhangela amabizo beyi becheka ukuthi amabizo abo akhona ku voters. Lokho akumelanga kube into ethatha iviki kumbeni kumbeni inyanga. Kumele kube yinto yokuthi izekhi kumele ihlale khona ebantwini insuku zonke, kwaziwe ukuthi nxa kuselobhemula ikhona ihofisi yezekhi, nxa kuseluveve kwaziwe ukuthi ikhona ihofisi yezekhi evula ngo-8 ekuseni, angithi bevala kumbeni ngo-4 kumbeni ngo-3 ntambama. Ya benemini yantambama. Lokhu senzela ukuthi abantu benelise kungaduli ukuthi abantu beregister ukuvota. Kungabi into ehlukuluza uzulu ukuthi umuntu uzagada evele St. Peter's khonale ethengene edolobheni aphinda gadi siyefamona ukuthi aye ofisini yezekhi. Khonapho umuntu kada mali yesinto. Njalo lokuthi abantu bayakhangela ezingcinini ngeni ku makhale kukhwini bekhangela khona ukuthi amabizo abakhona asibe bonke abantu abayenelisa ukuthi bekwenze lokho. So sivele sikhuthaza ukuthi izekhi kumele iye ebantwini, ihlale ebantwini, ayikhona ukuthi bebe lehofisi yabo ngale emayakhatshana labantu. Yikho kumele silokhuze kunokuthi siyenze khonokho okufunwa yiZANU PF ukuthi sisole uZulu. Phela baya befuna ukuthi sikwenza ngani abantu basebelahleka. Kanti-ke bona laba bantu basebenzisa imali zethu ze-tax. Imali yethu ye-tax bayithatha besithatha vele ngenkani. So yikho lapho emele isebenze khona. Izekhi kumele iye ebantwini benze khonokho ama-BVR kiosk ezindaweni lapho esihlala khona.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi linqotshwe kukhetho nxa abantu bengelandaba lokuyakhangela ukuthi amabizo abo akhona njalo alotshwe kuhle kuluhlu lwabavoti?
Hayi, ukuthi siyanqotshwa, hayi, lokho angeke kwayenzakala. Into ekhona nje ukuthi izandu ithemba amabutho njengoba lisezwa ulokhu zenu umtswangwa ongisomlomo wezandu ekhuluma ukuthi thina vele sisebenza la mabutho ekhuluma ngakho umntu. Vele thina ngeke sanqotshwa yizani. Into ekhona nje ukuthi amabutho awelizwe kumele ame njengamabutho elizwe, hatshi ukusetshenziswa yiziphepheli, hatshi ukusetshenziswa abantu abafuna ukuthi ilizwe lihlupheke. Amabutho kumele babe ngomlamlamkunzi, ayikhona ukuthi bethathe icele besekelana le ZANU PF evelisaziwa ngokuhlukuluza uZulu.
Umnumzana Steve Njirotsa, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Inani labantwana abadlwengulwayo likhuphukile kunyanga eziyisithupha ezisanda kwedlula. Amapholisa athi kulabantwana abedlula 1,500 abadlwenguliweyo kusukela ngozibandlela kusiyafika uNhlangula walo umnyaka. Lanxa iningi labantwana ababanjiweyo beleminyaka ephansi kwelitshumi lasithupha, bakhona abaleminyaka ephansi kwemihlanu labo okuthiwa badlwenguliwe kunye labafana. Sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu owenhlanganiso ye Imboko Zim Imbokodo. Saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kungakwenzakalani.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethu bangamantombazana asisahlali labo. Uthola ukuthi umuntu usemsebenzini, abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeza abantu ntwana bangamantombazana. Angeke ngithi abesilisa abasatholi intanga yabo ukuthi bakwazi ukuthi bathole ucansi kibo kwintanga zabo, kodwa ngingatsho ngithi kuyikuthi nje abantu bathatha i-advantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana, amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana kungoba befuna ukuthi baqedele inkanuko zomzimba emankazaneni lawo abasuka bawadlwengula bengalande intanga babo ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami mangile inkanuko zomzimba zoqonda khona umuntu lo ozafuna izinto ezifana labo sepa labo bani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe so abantu besisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni njalo bathathe advantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abantu ababhekileyo omama kabe kuduzana nabantwana kuba umuntu sokuthi ngumalume uyohlala nabantwana futhi umalume uyosekudlengula abantwana into ezifana nalezo okunye futhi yebo imithi abantu sebasebenzisa kakhulu bathathe ukusebenzisa imithi bakuthatha bakuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala nomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka abantu abaningi sebalazi lezo nkolelo zokuthi hayi mawungumuntu oyindoda ungalala nomntwana omncane kuzasuka kuthi abanye bazi bafike esimeni sokuthi umuntu ubethi uzumuntu ethi hayi ma ulomkhuhlane lo mkhuhlane wakulezi insuku ungalala nomntwana omncane umkhuhlane lo uyaphela izinto abantu abazitshelana naye betshelana eceleni ezingayisizo sikho sesizithola sesimeni esibuhlungu kangako sokuthi abantwana bangamantombazana sebephokunukubezwa njengokocansi benukubezwa ngobobaba abadala okumele ukuthi ngani bayabavikela
okunye okumangalisayo ngalokhu okwethuliweyo kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu i-5 years labo abadlengulweyo kungakutshengisani lokho
thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu lisa unukubeze umuntu wesifazana bebezinga ukuthi hayi yena umuntu wesifazana lo kade egqoke njani azanukubeze mhlawumbe begqoke isigcedezana azanukubeze ngowesilisa kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubeza lezingane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sobala ukuthi asikho isigcedezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu isigcedezana bandeso yona yini ekumuntu wesilisa kwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi alale nomntwana omncane kangaka uma kungasomuthi Lokho ulala abantu abangaphansi kweminyaka emihlanu ngumuthi nje impela ngoba ayikho into esingathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emincane kangaka yikho lokho esivuma khona impela ukuthi lapho kule nkolelo khona zokuthi nxa ulala lomntwana omncane ngowesilisa okunje lokunje kuzokwenzeka so siyayibona ukuthi into leyo iyakhulu ukuthi abantu balezinkolelo lezo zokuthi hayi umuntu engalala lomntwana omncane kangaka lokho lokho kuzaba kanje esingazi ukuthi sikuqede kanjani ngoba kunye izinkoleloze nje ayikho into enjalo njengoba ngingathi lokuthi khona ukufana ukuthi kuthi umkhuhlane wesandlela ngcolaze lo uyelaphela ukuthi umuntu wesilisa la lomntwana omncane akula into enye yenza lokho kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo yimithi nje yenza ukuthi abantu baze bazebele lesibindi esingaka mizwa bani evuswa ngumntwana oleminyaka emihlanu umuntu wesilisa
umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo adlengulwayo ngosisi kungakutshengisani lokho njalo
umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesikristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe ebhayibhelini mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana abangabafana kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba ume ngelinye indlela usume ngendlela engaqedakaliyo kunzima lokuthi ungumuntu ukukholela ukuthi kulomuntu wesifazane ongabamba ingane encane ayinukubeze abantu bangomama bayenza into enjalo asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bayakholela ukuthi ningasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka hayi into embi kakhulu umsakazi into embi kakhulu esingazi lokuthi sibambe njani singabantu emhlabeni ukuthi impilo bani sesiyiphila nxa sesilabantwana bangabafana abancane abasuka banukumezwe ngomama omama esikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana abantwana bazophephelaphi amantombazana aye kubo baba adlwengula obaba babantwana bangabafana baye kubo mama basike badlwengule yomkhuba okumele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajeziswe kabuhlungu kube kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi le nto eyenziwayo abayenzayo irong akumelanga iphinde yenzeke akumelanga umntwana umntu ongumfana asabe ukukhuluma lo babakazi kumbe lo malumekazi kumbe lo dadewabo ngoba udadewabo uzasuka amnukubeze ichilo nje lihlazo nje esizweni sakhile lesi msakazi into esabekayo nje
unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane engwenhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma esingweni lestudio 7 esejohannesburg kwele South Africa Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo eHarare oebona ngohlelo lwedevolution umnumzana Oliver Chidawu obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa walele intatheli zindaba zaleli phepha lezinye ezinhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingene embuthanweni wokuphawula ikilinika eMarondera izolo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kustudio 7 kundawo zonke zelizwe lakithi eZimbabwe. Okhulumayo kunguProsper Ndlovu, makawule phansi ekhezi kumakawule kokhuthi. Ye, mina nami nginanto etheni ngingayibeka phambi komphakathi welizwe. Sijabulela nje ukuvuka singabaphilayo. Nginesikhalo lapho emphakathi wesizwe sakithi sonke singamaNdebele. Sikhalo simayelana ngobusikelo sobukhona phakathi nakwemfuyo zabantu ilizwe lonke jikelele eMathebelelenzi kakhulu. Siyantshontshela kakhulu izinkomo bathu bakithi. Siyahambisa izikhalo kwabomthetho. Bayazama la bazama khona, nathi singumphakathi wenduna Chief Malaba sesavula igrupu yehawu lezifuyo eliyilona esilincedisana nabomthetho amaphoyisa, kodwa sinokudana kakhulu nxa sithola ukuthi abantu ababe bebosha beboshela ubusela benkomo ubufakazi bonke bukhona bokuthi ibona abayintshontshile baboshwa ngemandingi ama-Friday bayasebekhona, okuyikuthi umthetho nawo ngathi uguquzela amasela ukuthi buyelani uyothatha iy'nkomo zabantu. Lokho kusiphatha kabi kakhulu thina singabahlali bezindawo, ngoba imfuyo le yikhona esithembele khona. Okuyikuthi umthetho siyawulandela njalo siwuhlonipha ngendlela eyisimanga kakhulu. Ekugcineni siyabona ukuthi kuyogcina kuboshwa thina singumphakathi, ngoba siyogcina sizithathela umthetho ngezandla ekubeni wona la maphoyisa futhi la esiwathembileyo okumele ukuthi aqede ubugebengu lowo. Ibona kuyenza la ma-clearance form ezinkomo lezi ezintshontshiweyo, bese sicela ukuthi uhulumeni akasilethele amaphoyisa azimisele ukusebenza nomphakathi esebenzele umphakathi ikakhulu esimeni senkomo. Besicela nala masele ezinkomo zindaba yamabheyili leyivalwe ngingabi mude kakhulu emphakathini kastudio 7. Ngibonge wonke umuntu okhona nala kustudio 7 nolalela lo msakazo wethu kastudio 7. Hayi, ngidali benosuku oluhle nonke, siba nosuku oluhle nonke bafowethu nabodadewethu obaba nabomama. Amen.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ninjani makhawe namakhawekazi? O-Ezra Kisa niyaphila, uGit Dube niyaphila, Sithandekile niyaphila. Hawu, siyabonga indaba ezinhle enisithumela zona. Sengathi kungahlala kunjalo enisilethela zona njengoba zinjalo. Hayi, ngizothanda Paula kancane ngenkulumo kaMnangagwa le ekuthusela abantu bakomthwakazi. Ngemva kokuthi ezazi ukuthi unamacala wabulala abafowethu kangaka nabazali bethu, namhlanje ezoqala ukusithusela encedisana nabathengisi bakithi babunjengabogawuli. Siyabazi abantu bakithi bangabathengisi eMathebeleleni, ngeke sibabale sibaqede baningi. Kodwa-ke hhayi, siyabonga ngoba sebeyazi ukuthi umthwakazi ukhona, akasabuyela emuva. Noma bengasithuthela bethini, behlangane nezinduna zakithi ezamathebelelenzi ezingabathengisi, sisabuyela emuva. Noma singafa sigwaza ngemikhonto, noma singafa sigcwele imigqobo zamabhulethi, asisabi lutho, sesifuna umthwakazi wethu. Bafanele bakwazi nabo labathengisi bakithi ukuthi abalibambe lingashoni, mhlawumbe ngelinye ilanga bazozibona sebesemashonalendi bengazi ukuthi bahambe kanjani. Sekukubi, singasakwazi ukukhulumisana nabo kahle. Khathi siyeza lapho indoda ezobe ingasakwazi ukukhuluma konke lokhu kade ukukhuluma. Bona labo gawula abaqinisa imilomo bethi Mnangagwa-right. Ngicabanga ukuthi esholosho laphana wabula abantu abaningi kakhulu, okufanele ukuthi kube engomunye umuntu ugawule lokhu buyakhuluma ekhawunti amagama akhe, ngoba sibuhlungu kakhulu ngempela ngempela ukuthi thina abanye vele ngeke sikwazi ukuhlesana nawo ugawule lo face to face sidibhete kulunge. Kungaba kubi ngendlela esibuhlungu ngakhona. So akakhuluma amagama akhe ekhawunta, siyazi ukuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe uzonikeza isikhundla esiphezulu kuzanwe lapha. akakhosi zano izomsebenzisa ithi 630 umsebenzisa imdampi nabo inosikala yabadampa basebenza kasizana isungulwa endlini kainosikala ukuphi namhlanje abantu bakithi abaphume entweni ezibahlanganisa namashona including nalabo abaku triple c abahlukane namashona siyazi ukuthi abantu sebelahlela ithawulo sebephelele uthando lokuthi mhlawumbe singakhululeka yikho bengena emaphathini anjengabo triple c kodwa futhi nawo umthwakazi sekhona umcondisi uyaqondisa izinto ngendlela efanele kube ingakhona abantu bakithi abayeke ukukholela ukuthi ayikho into ebangayenza kungenashona phakathi belandelana namashona sizimele singabantu bemathebelele nje siyayivusa imathebelele nje time ngokunjalo ngicela ukuba mfitshane nje hayi ngiyabonga ngidede inkundla ngithi vuka mthwakazi vuka abantu yithi okhuluma engudip e-Alexander egoli ngiyabonga
kukanjani balayeli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu sebutswana e-Francis Town e-blockade lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abelubani esigabeni semalunku laphana umama ukuthi kahambe ayirejista kuvota umalumami kahambe ayirejista kuvota usamthulisi laphana upaul ngwenya akayirejista kuvota wonke bonke abangizwayo ngithi bantu thina singapha sithwele nzima zamaintirejista kuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza kusahlaleki ngithi ngiyabonga imihlanhla usebhukwini wemalunku khonapho ngiyabonga
esiyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi elisiphathele wona omhle kangaka bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endleleni bezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi ngibezwa bekhuluma besemzansi afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi-ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila la emzansi afrika bahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu be-MRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yi-CCC eyiyo ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi unkulunkulu efake isandla bekhiphe izanu p f le 50 years ivusa ngothuko olungaka bona be-MRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu be-CCC ma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamandebele sodwa senzeni ngelizwe leli singamandebele sodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa into esingayenza so mina into ekade ngicela nje kubo mafowethu be-MRP okokuqala asizameni ukubambisana sibe ngamazimbabwe okokuqala then singakhipha lo mbuso wokucindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amandebele sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna i-MRP kodwa le amapholisi labo abahambela phambili ukuthi bathi bazokuqumizwe ye bazohlukanisa amashona namandebele mina kibo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto bangeke senzele lutho and ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabelungu sibusa sithi so ilizwe lamanje le 50 years ngenxa yokuhlupheka ngenxa yendaba eyadalwa ngoRobert Mugabe nale e-apartheid yokuhlukanisa izizwe so i-MRP ayime kancane indaba le abafuna ukuyenza loba ngilabo bebona be-MRP ngiye beze beyikhona ngiyabonga kakhulu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli welemelika umnumzana Joe Biden uthi uza kwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamazwe e-Afrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso kantando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu umhlangano lo uzaqhutshelwa esigodlweni seWashington kusukela mhla ziku-13 mpalakazi uye phela mhla ka-15 umbiko owethulwe isigodlo se-White House izolo uthi kuzakhulunyisana njalo ngendlela zokulwisana lokungethembeki lokungaguquki komkhathi khona osokudale ukuchisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi ibaphi abakhokheli abanxusiweyo inhlanganiso yentatheli zindaba e-Reuters ibike ukuba kukhanya kuzanxuswa abakhokheli be-Afrika abangama-50 loko kutsho
ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banquswe ngoba izwe le Africa lamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli Emmerson Mnangagwa yena uzanquswa yini njengoba elemelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula ilungelo likaZulu. UMnangagwa ungomunye weziphathamandla zeZimbabwe ezetheswa izijeziso zenotho ngelemelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe ilokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech le-freedom of gathering. So izinto ezifana lalezo ngokubona kwami yizo izinto uMnumzana uMongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lokudlelwana. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Africa kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazela lela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama-ideas asebewa-implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone i-progress enkulu kakhulu, even i-currency yabo i-kwacha right now. Bengifunda somewhere ukuthi it's either isilingana le-rand noma isidlula i-rand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa i-progress abayenzayo, because i-America uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So ma besiza labo ngalama-projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo kuba lula kuye ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Diaspora Vote Campaign. Ube kuluma etungweni le Studio 7, ese Virginia, kona pa kwele Meliga. Isikhathi asavume uba sikhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa anxitshe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla. Kubikwa kulabantu abahlanu kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle na kugwalo lwabavoti i-voters roll. Osekwethuse abanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.